Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolwesibili mhla ka 7 mabasa 2020 ku Studio 7 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu aselifunyenwe lelegciwane leCOVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amane, 1,363,365. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abakumsebenzi wokutholisa uzulu imali abayithunyelwa ivela kwamanye amazwe abama-money transfer ukuthi bavule kusukisela kusasa.
Kanti abantu abangalazihlobo emazweni benzani engubonayo ukuthi sokungathi silizwe labantu ababili abangabayanga njengathi ukuthi thina vele le emazweni kasiyaza silazihlobo ezikhona le.
Izitolo zakobulawayo sezifuna incwadi etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi uma ethenga impuphu, kuyindlela yokwenqabela udubo lokuthenga okwedlulisileyo.
Obulawayo sithwele nzima nge-distribution yempuphu. Impuphu ihamba isiyadingwa ngama-politicians kumamila. Bengayithola impuphu leyo, impuphu kuthiwa ithengiswa ngama-residential addresses, but to my surprise, abathola impuphu kuqala abangena umhlangano we-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulumende yakwele Bhilithani uMnumzana Boris Johnson uqhubekela phambili elaliswe esibhedlela seSt Thomas eseLondon kuhlangothi lwabagula kakhulu olwe-intensive care lapho ongiwa khona ngemva kokufunyanwa elegciwane le-coronavirus. Inani labantu eselifunyanwe lelegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amane, 1,363,365. Phakathi kwaleli nani, abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane, 368,533, ngabeMelika. Asebebulewe ileli gciwane emhlabeni jikelele eliqhamuke kwele China ekupheleni kwanyakenye selizinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa lengxenye, 76,420. EleMelika, Italy leSpain yiwo alokhu ekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane, elandelwa ngele-German lele-France. Emazweni awezwekazi le-Africa, inani lasebefunyenwe bele gciwane selizinkulungwane ezedlulwa ezilishumi, 10,310, labulala abangamakhulu phose amahlanu, 487. EleZimbabwe, inani elibikwa nguhulumende selifika kwabalishumi, lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini emizameni yokuvikela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-coronavirus lukuvikile esibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abakumsebenzi wokutholisa uzulu imali abayithunyelwa ivela kwamanye amazwe abama-money transfer ukuthi bavule kusukisela kusasa ukwenzela ukusiza labo abaphila ngemali abazithunyelwa izihlobo labangane ezisemazweni. Abakulumsebenzi bebevalile kanye lamabhanga belandela iziqondiso zikahulumende ezalisa abantu ukuhamba-hamba behlale ezindlini okwamaviki amathathu olwe-lockdown njengendlela yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Encwadini yakhe uMnangagwa ayibhalele abebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, uthi ubone kufanele ukuba avumele ukuba abalolu hlangothi baqhubeke ngomsebenzi. Abamabhanga balaywe ukuba baqale ukuvula kusasa okwensuku ezintathu ngeviki kusukela ngolwesibili kusiyafika ngolwesine, kusukela ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni kusiyafika lesithathu emini. UMnumzana Efincube wenhlanganiso yelungelo labathengi eye National Consumer Rights Association NACORA uthi uqakathekile ukusebenza kwama money transfer agencies
bebengasela ndlela yokuphila vele kanti ke kakwenelanga ukuthi kuvulwe kuphela wona lawo ma money transfer agencies kumele kuvulwe namabank wonke abantu abaningi bekho ku mobile banking inengi labantu baphila ngokuthi bangene ebank badonse imali
esinye isiphathamandla enhlanganisweni ye Bankers Association of Zimbabwe umnumzana Webster Rusere uthi kulinyathelo elincomekayo elithethwe nguhulumende.
It will also allow foreign currency to come in.
Lokhu kuzakwenza ukuba imali yakwamanye amazwe ingene kuleli. Siphuzile ukuqala ukuthengiswa kwegwayi kusitsho ukuba izokube isile yaleyo mali yakwamanye amazwe engena kuleli.
Unobhala jikelele webandla le-Labour Economist and African Democrats unkosazana Varaitso Phiri uthi labo bayalijabulela leli nyathelo.
Abantu abaningi elizweni abasebenzi baphila ngemali ezivela ngaphandle kwelizwe. Ikakhulu ogogo labokhulu abagcina abazukulu abazali besebenza ngaphandle isikhalazo sethu ngesokuthi imali zethu azisela ma rate irate namhla yile kusasa yileya sesicela isiphatho emapoliseni lasemasotsheni kuma roadblock ngoba sizobe singelawo lawo maphasi abawafunayo
kuthi unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo ukhuthaza ukulondolozwa kweziqondiso zikahulumende zokuvimba ukusabalala kwegciwane le-coronavirus ngesikhathi abantu bethola lolu sizo.
Sikhangelele ke ukuthi abantu ke bencediswe ke bengaze bayida abuse ke i-facility le ngokubona ke sebebuthene njengosikubonayo ema-shops amaningi abantu ngesikhathi bedinga ke ukudla.
Kodwa umgcini sihlalo enhlanganisweni emela izakhamizi edolobheni leGwanda yeGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Fuzwayo uyalisola lelinyathelo.
I think they've opened it up ukuthi ole mali outside the country bayiyekele ingene kwenze ukuthi betholele foreign currency lokuncedisa abantu ukuthi bebone ukuthi belatshwa njani ngoba on its own vele akusoze kusebenza ukuthi government iwenze. And the bond note is not angeke uthole laphi coronavirus and the coronavirus nge bond note it just doesn't work. That foreign currency is needed urgently elizweni, so that's why they had to open up. I'm sure ivele sishorta because of we lockdown yena le. It's a move that had to kumele vele beyenze ongelanga indlela adebezayenza ngayo.
Okusekelwe ngumnumzana Victor Tavengwa isakhamuzi semzini weBudiriro
kanti eyabantu abangalazihlobo emazweni benzani engubonayo ukuthi sokungathi silizwe labantu ababili abangabayanga njengathi ukuthi thina vele neemazweni kasiyaza silazihlobo ezikhona le.
Kodwa umongameli Mnangagwa uthi uthethe lelinyathelo ngemva kokunanzelela ukuba indengi labantu liphila ngemali yosizo abayitholiswa yizihlobo ezikwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izitolo zakobulawayo sezifuna incwadi etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngapi uma ethenga impuphu. Kuyindlela yokwenqabela udubo lokuthenga okwedlulisileyo, i-hoarding. Indwendwe zabathengi bempuphu ziqhubekela phambili kunganakwa umthetho wokuba abantu kumele bengaminyezelani ekwenqabeleni ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abagaya impupho sebephe uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane omumbu njengendlela yokungezelela ukuthengiswa kwempupho. Umnumzana Thafadzwa Musarara uthi banikeza uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane omumbu ukuze uzulu athole impupho ngesikhathi abantu behlezi endlini.
On behalf of the milling sector,
simele abagayi sikhangelane lokuphithizela ukuba khona lapho kuthengiswa khona impuphu. Njalo sizama ukuba abantu bengaze baminyana ndawonye. Sinika uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane zomumbu esilawo elizweni ukuba zincedise kundingeko yempuphu, yona engangenkulungwane ezimbili ngelanga elilodwa. Siyakholwa ukuba lokhu kuzehlisa indwendwe njalo zonke izindlu zithole ngokweneleyo impuphu ngesikhathi lesi kuvaliwe.
During this lockdown. lockdown period.
Umnumzana Mandle Nkosi Nyathi, unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi zenkulumane, uchasisa ukuba kungani bekhethe ukuba abathengi babuye lencwadi etshengisa ukuba bahlala ngaphi.
Ukuthi umuntu asebenzise iproof of residence ikutshengisela ukuthi umuntu uhlala lapho. Thina njengama-resident association siyakhangela, siyabazi abantu. Ungafika ungwesigaba uyabe ukhanya sikwazi ukuthi uhlala kule i-line. Ungabuya lephepha siyakwazi indlu leyana ngubani lobani ohlala laphana. So nxa uthwele iphepha lamanzi yilo litshengisa ukuthi uhlala lapho. Nxa lingamaloja ngapha sivumelana ukuthi uyabuya lephepha lendlu. Amaloja ayazalwa, indlu nxa ilabantu 4 liyabe lingu-4 lisebenzisa iphepha elilodwa lithenge ngalo liyi-1 ngoba abantu ama-residents vele lama-villages bayazi abantu ezigabeni. Iphepha lamanzi ngelokutshengisa ukuthi ungumhlali wakhonapho.
Unkosikazi Sitshengisiwe Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi baningi abantu abayiswelayo impuphu.
Impuphu ihamba isiyadingwa ngama-politicians kuma-millers. Bengayithola impuphu leyo, impuphu kuthiwa ithengiswa ngama-residential addresses, but to my surprise, kukhanya ngazani abathola impuphu kuqala abangena umhlangano weZANU-PF. Every consignment ehamba kumashops atshiyeneyo, they must have a bag of millimeter. And bayathatha impuphu leyana beyithengisela abanye abantu.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, umnumzana Elliot Nkomazana, uveze ukungaphathwa kuhle ngendlela impuphu ethengiswa ngayo.
Sicela ukuthi uhulumende yale mpuphu yama-70 ibuye sithengise ngezigaba ngezigaba. Then futhi abantu beZANU-PF abayekele kube yibo abahlala bebephambili. Kanti kule task force leyo abatshela ama-councillors, ama-councillors kube yiwo azaselekta abantu ababhala abantu ngendaba yempuku. Ngoba singafaka into ze-politics, so thina singangeni ze-politics, so sizalamba.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, unkosikazi Nodumo Bhebhe, ubuye wachaza njalo ukuba abantu lokhe benyakazela ngaphandle kokuba uZulu ecetshisiwe ukuba ahlale endlini.
Lockdown bevele ayikhanye le. Iyafana nabantu bethu bagcwele emgoqweni bayanyakazela ema-shops. Maybe okwenza ukuthi abantu kube njalo ukuthi ukudlevela kukho, abantu abanyeke bahlale ezindlini bengelakho ukudla. Amapholisa yebo kambe ahamba-hamba abhoda-bhoda lokho ecebisa hlalani nezindlini. Lokho kuvele kufanana abantu bahamba. Engxenxa kungathiwa amasosha nanke abantu bangahlala ezindlini kumbe nxa maybe kungathiwa koBulawayo umkhono sele corona. Kodwa kwakathesa emalotshini vele abantu bayazibhodabhodela. Ethawna awuhambeki ngama-roadblock la khona la ngezincwadi ezifunakalayo kubozuku.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi uhulumende usebumbe iqula labantu abakhangela ngokutholakala kwempuphu.
Ngokunjalo i-task force iyeqhubayo uhlelo lolu, abantu bayavunyelwa ukuthi bahambe bethenga impuphu endaweni zenezo ezishiyeneyo. Ngokunjalo i-task force yenza umsebenzi omhle kakhulu.
Izakhamuzi zakuleli dolobho ziziduduza ngokuthi akukatholakali muntu osehlolwe wafunyanwa elegcikwane leli koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abasakhulayo beZimbabwe sebesungule inhlelo ezijiyeneyo zokulumukisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus. Bebambisana lohulumende, yena-ke owethule iziqondiso zokwalela abantu kuhamba-hamba ukuba bahlale ezindlini okwamaviki amathathu olwe-lockdown. Inhlanganiso yabasakhulayo i-AA Platform for Youth Development ngeyinye yalezi zinhlanganiso esezisungule uhlelo olujonge ukufundisa uZulu weManicaland ngalo mkhuhlane besebenzisa inkundla zokuxhumana ezinjenge-WhatsApp. Unkosazana Salim Lambo wale nhlanganiso uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kungxoxo ayenze noMike Hobe weStudio 7.
I-PYCD yonizimisele ukuthi isebenze lezakhamuzi ibafundisa mayelana nge-COVID-19. Okokuqala, sifundise izakhamuzi mayelana ngokuthi umkhuhlane lo unjani kanye umuntu engawuthola ngaziphi indlela. Besibafundisa ngokuthi abantu bamele bengaminyani, simele sihlalele khatshana lokhana okwabo social distances. Besizama ukuthi si-spread i-message le sisebenzisa ama-WhatsApp lokusebenzisa ama iFacebook lama Twitter handle ethu la kanye ukusenda ama messages ukwenzela ukuthi wonke umuntu efinyelele ethole umlayezo lona lawo. Silokhe sibatshela futhi ukuthi belokhe begeza izandla and besibafundisa futhi ukuthi bemele begeza izandla ngaziphi indlela. Lokuthi nxa umuntu engela sepa engasebenzisa umlotha ukuthi egeze. Lokuba encourage ukuthi beyale besebenzisa isigubhu sigiya leziyana ukwenzela ukuthi betshone belamanzi lawo ukuthi bekwanise benelise ukugeza izandla.
Lapho sacina ukukhuluma wasitshela ukuthi eningi lezakhamizi bezisaba ukuthi azithole ulwazi oluthile mayelana ngaleli gciwane. Kukhona osekutshintshile na?
Singathi sokutshintshe kancane ngendlela yokuthi ama-organizations amaningi bebezama ukuthi befundise ama-communities mayelana ngendaba e-coronavirus. Yena uhulumende yena akakwanisanga ukuthi exwayise abantu abaningi ngomkhuhlane lo. Kodwa sile nhlanganiso ama-organizations amaningi azame ukuthi efundise abantu.
Siyezwa iningi labantu besithi isifiso sokuhlonipha umthetho owabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okumayelana lohlelo lwe-lockdown balaso, kodwa kunzima kakhulu ngenxa yokusilela kwamanzi kanye lempuphu. Isimo sime njani eManicaland?
Abantu balaso isifiso sona leso sokulandelela, kodwa i-challenge ingokuthi abantu abaningi abalampuphu, abaningi baziphilisa ngxenye ngendlela zokuthengisa. So ubona ukuthi abantu abaningi bathona bephuma bezama ukuthi beyothola impupho. And nxa abantu behamba besiyolindela impupho, abami bekhatshana lakhatshana bayabe beminyene, kuvele kuyisiminye eminye abantu belokhe bezama ukuthi bonke bekwanise ukuthi bengene ingxenye esitolweni ngesikhathi sona esingathi singcono ukwenzela ukuthi abantu bethole impupho yona leyo. So singathi vele khona lokho sokwenza ukuthi indaba e-social distancing ibe a bit impossible ngendaba zokuthi abantu abaningi vele batshona bezama ukudinga impuphu. Kube le ndaba yamanzi. Endaweni lezi eziningi lapha amanzi ayahlupha. Izibhorane futhi singathi zilutshwane. Abantu babe bezimelele emdwendweni beseduze laduze. Abantu bazawutshela ukuthi thina amanzi ayasihlupha ukuthi siwathole, siwathola khatshana. So awungeke wasitshela ukuthi sitshonele ukudlalisa amanzi silokhe sigeza izandla.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na eManicaland okusiza ababhekane lodubo lokuselakala kwamanzi lempuphu kulesi sikhathi ilizwe likuhlelo lwe-lockdown?
Akancedisanga abantu endabeni zamanzi. Ubunzima lokho bukhona. Amanzi akhona awahlanzekanga. Impuphu singathi uhulumende ebezama ukuprovider impuphu. But indaba ekhona ukuthi impuphu yakhona ayikwani inani labantu.
Sali bengicela ukuthi ugqibe ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi kumele bayephi ukuze thole ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu.
So thina njenge-PYCD lingasithola ku-Facebook, lingasithola ku-Twitter and besizama sibili ukuthi lathi sithumezele imilayezo leminingi-ningi kuma-WhatsApp messages ethu.
Unkosazana Sali Mlambo, lilunga lenhlanganiso yabasakhulayo eye Platform for Youth Development. Limuzwe exoxa lapho lo Mike Gobe we Studio 7 ecingweni eseChipinge.
Yebo yebo yebo, mthokazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo 8 pm kusiya ku 9 pm. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe lomkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo cingo kuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungela michina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami u Mike Hove ngo 8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abezombusazwe kanye labanye odokotela bakwele Melika lokho bephikisana ngokusetshenziswa komuthi owelapha uqhuqho lwemalaria owe-hydroxychloroquine ukuzama ukwelapha abayabe sebegula umkhuhlane we-coronavirus. Ingcweti zesayensi zithi akukabi lobufakazi obeneleyo bokuthi lumuthi ungelapha abale-coronavirus. Ngenxa yodubo lokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele, ikolishi le-University ye-Tokyo lakwele-Japan selicabange ukuqhuba umkhosi wokugqiba izifundo owe-graduation enkundleni yebulenjini. Izifundi zisamukela izithupha zingekhaya zimelwe ngamarobothi eziwaqondisayo. Kuthi ke iziphathamandla zekhansile yedolobheni leDwala kwele Cameroon namhlanje zibonakale zisabela abantu okokuzivikela ebusweni amamask kanye lokuthanyela lokufafaza imithi yokulondoloza ukuhlanzeka yamasanitizers njengendlela yokuvikela ukumemetheka kwecoronavirus. Umkambo wembare oseHarare lapho kuthengiselwa khona imbhida lokudla kutshiyeneyo uvuliwe lamhlanje kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi imkambo yokudla kumele ivulwe abalimi bavunyelwe ukuthengisa izilimo zabo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ese-lockdown ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi le yindlela yokuvumela abathengisayo ukuthi bathole imali yokuziphilisa, abanye bathi ukuvulwa kwemikambo lokhu kwengezelela ingozi yokuthelelana lomkhuhlane. Untungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Emkambo wembare kutshone kugcwele abantu abathengisa izilimo zabo abavela endaweni ezijiyeneyo zelizwe lanxa nje abathengayo bebebalutshwana. Imikambo yokuthengisela ukudla emadolobheni wonke ivalwe ngesikhathi ilizwe liqala uhlelo lokuphoqa abantu ukuthi bahlale ezindlini okwamaviki amathathu ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Kodwa uMongameli Mnangagwa uthe imikambo le ibalulekile kuZulu ngakho kumele ivulwe. Umnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokukhonona kwabantu ngolwesihlanu kulandela ukutshiswa kwempita yabalimi ababezama ukuya emkambo weMutare ngamapolisa. Abanye bathi lanxa kubalulekile ukuthi labo abazisebenzayo abafana labalimi kanye labathengisa ezitaladeni baqhubeke bethola indlela yokuziphilisa phakathi kwamaviki amathathu la ilizwe livaliwe, ukuvulwa kwemikambo lokhu kulakho ukwenza umkhuhlane we-coronavirus umemetheke kalula ngoba imikambo igcwala abantu abanengi. Nansi ingcweti ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Uzabanga ukuthi i-coronavirus kumbe i-COVID-19 nxa ikhona endaweni ezinjengalezo imemetheke kalula. Kodwa uhulumende ubengela endlela ngoba abantu babekhonona ukuthi bona sebefa ngendlala.
Umnumzana Kuchera uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuvikela abathengisayo emikambo laba kanye labathengayo, hathi ukuvula imikambo kuphela kube ngumhlambi kazelusile.
Ulento ezimbili uhulumende angakwenza ukuzama ukubalansa i-economy lenhlala kahle yabantu. Okwaqala ngibona njengani uhulumende kumele provide into ezinjengama mask ngentengo ephansi njalo enforce ukuthi abantu nxa besebenza endaweni ezinjengalezo babe lawo ama mask. Owesipili ukuthi kumele sengezelele i-testing yethu.
Ngaphandle kwemikambo abantu abaningi bakhathazekile ngendwendwe zokuthenga impupho eziqhubekayo endaweni ezijiyeneyo. Bathi lanxa bekunanzelela ukuthi ukutshabalala komnotho welizwe okuqhubekayo yikho okufuqa abantu, indwendwe lezi zenza kube lula ukuthi abantu bathelelane i-coronavirus. Umkokheli wenhlanganiso esanda kubunjwa iCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube ongumkokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi uthi lanxa abantu befuqwa indlala ukuthi bephule umthetho wokuhlala ngekhaya kumele bame khatshana lakhatshana nxa sebekulezo ndwendwe zokuthenga impuphu.
La nxa besemalayinini khona laphana kabalandele yona leyo mgomo zona lezo zinto ezibekelwe leyo mthetho yokuthi bangathintani bajiyelana isibanga ukuze bangathelelana ngokuba nxa abantu bethintana nxa bekhuluma omunye seduze komunye nxa besondelelana bayathelelana kalula umkhuhlane lo wegciwane lecorona iCOVID-19.
Amazwi kaNcube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu yena othi ngabe uhulumende wenza konke okufaneleyo ngabe akula sidingo sokuthi abantu baphume ezindlini bezifaka engozini yecoronavirus besiyadinga impuphu.
Abantu okumele bebone ukuthi abantu kabafakwa kungozi ye-coronavirus kabathathi zinqumo ezeneleyo ingathi ubukhokheli kabuthathi zinqumo ezeneleyo zokuthi babone mpela-mpela ukuthi nxa impuphu ithe yabuya iyadistributwa kuhle.
Usomabhizimusi olenkampani egaya impuphu umnumzana Bednico Bebe yena uthi ngabe uhulumende ubapha umumbu owaneleyo bebelakho ukugaya impuphu eyanela isizwe kungaze kwaba lesidingo sendwendwe.
Alibana nxa benganikwa abantu abagayayo umumbu asithi amaviki wonke mbone ngani hayi indaba yempuphu ingalungiseka, but okwakathi ezimbone ngani ukuphuza kokuthi abantu banikwe umumbu nguhulumende yikho kwenza ukuthi izindwendwe zingaphele ngoba umvele impuphu ibiveli shota.
Le yiviki yesibili isizwe siphakathi kohlelo lokuhlala ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Kodwa abanye bathi ukuhlangahlangana kwabantu kulakho ukwenza uhlelo lolu lungaphumeleli. NginguNtungamile Nkomo owe-Studio 7 ngise-Washington.
Kesizwe uvela kubalaleli bethu ukuthi bona lubaphatha njani udaba lwe-coronavirus eZimbabwe.
Akuzwisiseki ukuthi shwa i-lockdown yabo leyi kumbe bayenza njani. Ku-news laphana upresident wa-announce ukuthi kulama-circumstances umuntu avunyelwa khona ukuhamba. Izolo mina ngiphume ngisiyadingela umama imedication yakhe. Ngumuntu engizwa kuhle ole-arthritis, ule-BP, u-diabetic. And even siyafili in-medication yakhe. Ngamiswa e-town, ngabatshengisa amaphilisi wonke lebhuku langikhona ebengamuyathenga ngalo. But ngibotshiwe kunjalo ngayadithenwa e-central. Ngaze ngakhitshwa ngo-4 khonapho. Siyabe siminyanisiwe labanye ekade ndithenwe labo bekungela even i-distance yona le ekhulunywa ngayo e-1 meter. So angazi ukuthi nxa besithi khona ukuthi ukungahambi komuntu li-social distance leyi bona bathi bayapreventa kodwa bayi-aplaya njani njengoba abantu nxa sebebotshiwe bayabe sebeminyanisiwe. So anti ikufacilitate ukuspreada kwangikhona i-COVID yangikhona le. Of which mina bengizihambela ngedwa ngingela omunye umuntu kade ngilaye. I don't think I was spreading leyo COVID because bengilanda ukuyathenga amaphilisi, hhayi into yangikhona ibe buhlungu kimi. Ngoba umama bengimchiye endlini evuvukile and utshone the whole day enjalo engatholanga i-medication.
Ibizo lami ngumqondisi Ndebele. Ngilapha edrobheni ku-5 Street. Go-Greens. Into engimangalisayo ukuthi singabantu silayinile lapha silokhu esimisiwe phandle but abantu asebengenile amapholisa yiwalokhu engena ekhipha amakhadi engena thina silokhu esimile phandle asikwazi ukuthi kumbe sizathenga kumbe kasoze sithenge ngoba lesikhathi sesizaze sitshaye izinto eziningi emalokishini kazikho sizama ukuthi sizozithola lapha etown and sisabela lesikhathi ukuthi sizaze sitshaye sigcine singatholanga lutho.
Labo ngabanye babalaleli bethu bekhuluma nge-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.